uJonathan yena ngokwakhe ngimbona laphana eRayini kuphela nje abantu eZimbabwe umuntu okhuluma iqiniso kabamfuni kodwa ke ngibona zani uJonathan uRayini sibili laphana akula lutho lubi ngenxa yokuthi khona yena utshela ukuthi khona omnanga gwalaba kumbe ubani kumbe uchiwenga ipolitics yakhe angabi umuntu oyipolitician yena ephakathi kwelokhuzeni kweuniform yiwo veteran layo uchiwenga but then that is a fact pe kathi yena uzakhuluma ngento zepolitics njani umgabe amtshele upresident efollows ukuthi khona lika abantu be-underbhane emabharakeni lingangeni into zepolitics kathi uchiwenga lolo khe lenkani esiyondina khona lafana ngubani kathi yikho lapho kungafunakala khona into lezi ukuthi zikhuthele akucace lapha ukuthi uchiwenga vele yipolitician yini indaba sefuna ukuthi ebe nguyena esesinika ama-threat laphana nalaphana
ye kodwa
khona lokuyana nathi siza kuma naye thina uJonathan sithi awurayini
ye kodwa ke nxa sikhangele okunye abamethesa khona amanye amacala bathi ukhanya ngumuntu ofuna ukubhidliza ibandla ngoba esola inhlelo zikahulumende ezifana laleyo kulima yeCommand Agriculture.
Kathantu yabekhona ekhuluma iqiniso. Izanu ukuba kwayo khona laphana ekhona khathesi nguJonathan yena lo. Nxa bemkhupha laphana bakhuphe yona ngokwayo izanu isiphumile la yasho ihambe ihambe ayiphenduki futhi ngoba angeke kula lutho le plani abangayenza uyase idilive yena ngokwakhe. Phambilini emuva laphana watheni izanu nxa ufuna ukuyitshawa ungabe uyitshawa yi-opposition ngoti uyidilize uphakathi khona lapha useyiqedile sephuzile nokumkhupha vele akusela lutho lanxa bemkhupha bamkhuphelani okukhona khona phana okuthilayo akula lutho so ke is either ukuthi bamkhupha ngoba kabamkhuphi kodwa-ke kathesi ebekhuluma iqiniso sibile lento ye-command yena lani i-command agriculture liyani isimo sayo sibile kathi yona imeleni yona lani tsholana oyizwisisayo mbani yikho khona lapho ukuhlupha khona into zona lezi.